Uhulumende uyathembisa ukuthi uzasincedisa ngemali esayicelayo kodwa ke uthi besinika ke ngokutholakala kwayo uthembisa ukuthi nxa konke kubambeke kahle kuyona le iviki kumbe iviki ezayo singathola i-$1.5 million ezaphathisa kulezenhlelo. Kanti uhlelo lwe-glass block sokulindelwe ukuthi uhulumende kube nguye otshela umphakathi ukuthi solusemthethweni sokungaqalisa ukuthi kusetshenzwe ngoba phela luphakathi kwekhampani ye-JR Goddard kunye lekhampani yezinwa ekhangele ngezamanzi, kanti idolobho lakoBulawayo okwalo yikuvuma ukuthi lizathenga lawo manzi nxa esetholakala. Kanti ke ukuthi idolobho limenyezele ukuthi indawo engelamanzi uhulumende wala wathi yena usememezele ilizwe lonke ukuthi ke idisaster ilizwe lonke hatshi Bulawayo kuphela. Kodwa ke thina nje idolobho besifisa ukuthi kuthiwe idolobho lakoBulawayo indawo ke engelamanzi kwenzela ukuthi sithole uncedo ke kuye uhulumende lezinye inhlanganiso ezizimele elizweni lezaphandle kwelizwe. Ukungamenyezelwa-ke idolobho lakoBulawayo njengendawo engelamanzi-ke kusizwisa ubuhlungu ngoba soze sithole usekelo ngendlela besingathola ngayo ngabe kumenyezelwa ukuthi idolobho lakoBulawayo is the water shortage area. Yinto besiyifuna ukuthi uhulumende ayenze, kodwa lokho esikhulumisana laye ukuthi kayimenyezelwe eBulawayo ime yodwa ngoba ukuhlupho lwamanzi koBulawayo kutshiyene lakwezinye indawo okuhlanganiselwe Harare. Kwezinye indawo amanzi ayabekhona behlutshwa ukuthi bayahlanze bayafake ezimpompini angene ezindlini zabahlali. Ikanti koBulawayo kuvele amanzi kawakho esingathi irota vele kasilayo, kodwa-ke imithi yokuhlanza amanzi konke kukhona, le infrastructure yonke kukhona kulungile, kodwa okungekhoyo ngamanzi.
Njengoba uhulumende wenqaba lokhu okwe-water disaster area, seliguqule njani indlela elixoxisana laye ngalolu daba okungaletha umthelela ongcono?
Ukukhulumisana lohulumende kakusonto elanga elilodwa, uhlala ukukhulunyiswana. Ikakhulu thina njenge-local authority silo minister of local government u-honorable uDaniel Garwe kwezamanzi kulomasuka yibo esikhulumisana labo esikhathi sonke. Kanti silo minister of provincial affairs and devolution koBulawayo umama u-honorable Judith Ncube yibo abantu esikhulumisana labo. Yibo kambe uziyambi ziyambi wazwakala ekhuluma ukhulumayo, kodwa-ke thina kule ndlela esikhulumisana layo ngohulumende ikakhulu ngominister wethu we-local government la ngominister wezamanzi.